Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 21 kuzibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
I Donald John Trump do solemnly swear,
I Donald John Trump do solemnly swear,
that I will faithfully execute,
that I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Umongameli weMelika omutsha uMnumzana Donald Trump uqale umsebenzi izolo ngokusayina isiqondiso eziningi ezigoqela esokuvimba ukungena mahlayana kwabantu abanganamaphepha aqondileyo kuleli lizwe.
Balahlekile labo sebephambukile ke endleleni yokuhanjwa ngayo, indlela yomthetho, indlela yesisekelo sombuso esingathi i-constitution ngesikhiwa.
Ivandla le-CCC lithi seliqalisile inhlelo zokuvimba imizamo yokwengqezwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abalimi bathakazelela izulu eliningi lonyaka loba kusesatshelwa ukuba lingadala umonakalo emasimini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Donald Trump oweMelika uqale umsebenzi izolo ngokusayina iziqondiso eziningi ezigoqela esokuvimba ukungena mahlayana kwabantu abangela maphepha kuleli lizwe kanye lesokumisa imali yenhlelo zentuthuko ephiwa amazwe achiyeneyo ngohulumende weMelika. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
I Donald John Trump do solemnly swear,
I Donald John Trump do solemnly swear,
that I will faithfully execute,
that I will faithfully execute
the office of President of the United States,
the office of President of the United States,
and will to the best of my ability,
and will to the best of my ability
preserve, protect, and defend,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States,
the Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Kulandela ukufungiswa kwakhe, umongameli Trump uhle wavala umngcele weMelika leMexico ngosuku lwakhe lwakuqala emsebenzini, njalo wathumela amabutho kulumngcele njengokuthembisa kwakhe ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Esayina isiqondiso esiphathelane lalolu daba kumbe i-executive order. UTrump uthe akusela bantu abadinga ubuphepheli eMelika abazavunyelwa ukungena kuleli lizwe emngceleni walo leMexico. Uthe bonke abadinga ubuphepheli kulumngcele kumele bahlale kweleMexico ngesikhathi izicelo zabo zisahluzwa ngukhulumende weMelika. Umongameli Trump usayine njalo isiqondiso esiphuca ubuzwe beMelika abantwana babantu abangela maphepha abazalelwa kuleli lizwe lanxa isisekelo sombuso welizwe sikuvumela lokhu. Kodwa olandela ezombusazwe zeMelika, uMnumzana Tim Moringai uthi udaba lolu luzahlupha ngoba kudingeka ukuba iPhalamende yeMelika ingenele ukuze kuguqulwe isisekelo sombuso, iConstitution.
Ama-presidential executive orders, okunye okungathiwa i-birthright and birthright citizenship, kuyabe sokumele akhiphe i-14th amendment, but lokhu akulula ngoba kumele kube le Congress and Senate ukuthi ivotele izinto ezenjana. It's enshrined in the Constitution, and ukutshintsha or ukuamenda i-Constitution lapha eMelika vele abakuthabeli kaninginingi.
UTrump wethule njalo isiqondiso esimisa okwenyanga ezintathu usizo lwemali ephiwa amazwe achiyeneyo yiMelika ekhangelane lenhlelo zentuthuko iForeign Development Assistance esithi enye yalimali isetshenziswa ngendlela engafanelanga ekhuthaza ukungahlaliseki lokungazwani kulawo mazwe. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzahlaziya lezo nhlelo kusiya ngelizwe andubana athathe isinqumo sokuthi uyaqhubeka eziphathisa ngemali na kumbe uyavala lolo sizo kokuphela. EleZimbabwe lalo liyathinteka kulolu daba ngoba lithola imali enengi evela kuhulumende weMelika. Umuringai uthi lanxa engavumelani lenhlelo zika Trump ezinengi uyavumelana laleli nyathelo.
Foreign funding in a lot of countries, ama leadership njenge Africa, they abuse those funds. Abantu abamele be benefit from them do not benefit. Elizweni elinye njenge lethu eZimbabwe, thina sele 60 minerals, we don't even need the foreign funding. But ngoba kuphambaniswa ukubusa ngeqembu elikhona kathesi elezano, we have become paupers or beggars in a rich country.
Umongameli Trump usayine njalo isiqondiso esikhipha eleMelika kunhlanganiso ye-United Nations ebona ngenhlelo zempilakahle i-World Health Organization kanye lakusivumelwano samazwe achiyeneyo esokulwisana lokuguquka komkhathi ese-Paris Agreement. Osekela uTrump uMnumzana Greta Vodloza Spanda uthi uyavumelana lezinqumo zikaTrump.
Into zonke lezi azikhulumile izolo egcotshwa wazikhuluma vele phakathi komkhankaso. Abantu abaningi abamsolayo uzananzelela ukuthi kayisibo bantu beMelika, ikakhulukazi ukuvalwa kweborder leMexico. Ye, wakukhuluma lokhu ukuthi khona nosokulabantu abaningi lapha asebesidla imali yeMelika bengafanelanga ukuthi bayidle, asebesenza ubugebengu bengene ngendlela ezingalunganga eMelika. Yikho-ke ngalokho ngiyakwamukela ukuthi khona avale iborder leMexico, abone ukuthi bonke abangela maphepha balungisise amaphepha abo.
USpanda uthi usekela uTrump ngoba ungumuntu okhuluma okusenhliziyweni yakhe.
UTrump kimi ngumuntu oqotho, nxa engakuthandi akakuthandi, nxa ekuthanda uyakuthanda.
Esinye njalo isiqondiso esisayinwe ngumongameli Trump izolo ngesokunqaba ukuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende ngoba uthi ufuna ukugumula eziningi zazo esithi uhulumende udlalisa imali. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Ivandla lesi-CCC lithi seliqalisile inhlelo zokuvimba imizamo yokwengwezwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa okuzanywa livandla leZANU-PF. Lokhu kulandela imbiko othi kulamalunga ebandla leZANU-PF alungiselela ukubumba umthetho edalele ePhalamende ozakwenza kuguqulwe isisekelo sombuso selizwe ukuze umongameli Mnangagwa aqhubeke esembusweni isikhathi sokuphetha umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028 singafika. Abazama ukuguqula isisekelo sombuso bafisa ukuba umbuso wakhe wengezelelwe ngeminyaka engedluli emihlanu. Bazama njalo ukuba amalunga edale lePhalamende lawo ahlale ezikhundleni okwesikhathi esifanayo. Kulaba kucele le-CCC elikhokhelwa ngusikhwica mfundo Welshman Ncube abasekela okwenziwayo libandla elibusayo labanye abakuphikisayo. Bakhona njalo abakubandla leZANU-PF abangafuni ukuzwa ngitsho lakancane ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Promise Mkhwananzi okucele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba.
Balahlekile labo sebephambukile ke endleleni yokuhanjwa ngayo indlela yomthetho, indlela yesisekelo sombuso singathi i-constitution ngesikhiwa eyiyo mele ke iguide ukuthi umuntu umele abo sesikhathi esinganani. Siyakwazi ukuthi umnumzana Mnangagwa uvele ubusa nje ngokuqhilibezela kazanga anqobe umgceke ekhethweni lwadlulayo ukuthi ebesengezelela kuqili lobo ngokuzingezelela iminyaka edlula le yamela ayibuze aso sikuvume thina.
Lizayenzani ngakho ngoba kubalakho ukuthi bathi hayi bona bale majority edala lepharlamente bakwenza sibili kuphumelele, liza kuvimba njani?
Sesiqalisile ukufaka inhlelo zokuvimba ke ukuzingezela iminyaka kukamnumzana uMnankagwa. Mbona uboni loo ntanga beqalisa ukungena ke befola ezitaladeni koBulawayo kusizangezelela ke uzabona amalanga alandelayo abantu bazaqalisa ukukhuluma nokutshengisela ke silungiselela ukuphikisa indaba yokuthi ubaba uMnankagwa azingezele umbuso okungekho emthethweni. Njalo angisho uyakwazi ukuthi ngomthetho enxa engaphumelela khona ngale ephalamenti lapho abadla khona-ke izankefu zabo ungasela mthetho engabuya ngapha kuZulu through i-referendum sizabatshengisa-ke iposition yamazimbabweni.
Kukhanya ngazali babona ukuthi kube lokuminye umthetho ozamisa ukuthi ungabe le referendum, kambe bangakwenza konokho ngokubona kwakho?
Akufuzanga bakwenze lokho, kodwa sina soze simelele umthetho njengokukhuluma esikwenzileyo ukuthi sesiqalisile-ke inhlelo zokutshengisela ulizwe lonke jikelele lokukhankasa okuqinileyo ukuthi kubonakale ukuthi into efuna ukwenziwa ngoba uMnankagwa asiyifuni njalo ayivunyelwa lapha eZimbabwe.
Ye, nxa sisikhangela sijula siyaphambili siyabona ukuthi kungani kulabanye abaku-CCC kucele elikhokhelwa umnumzana uWashman Ncube abathi bangani bayakusekela lokho, kodwa kulabanye njalo futhi kucelelelo bathi lapho ungazani-ke abahambelani lakho. Lina liyakuphikisa siyakwazi, kodwa nxa ungani kuyaxokozela kumabandla aphikisayo kusizokuhlupha khonokho?
Akula kuxokozela okukhona kuZulu waseZimbabwe. Laba bangale bakhona ngale ngikhulumile ngezankefu abazidlayo asitane lazo lezo. Nasikhuluma ngoZulu ujikelele waseZimbabwe njalo othi yena kafuni okwenziwa nguMnankagwa kuphela atshengisele ngosuku ephalamenti ajoyine-ke uZulu ukhankasele ukuthi simise uMnankagwa engazingezeleli iminyaka okungekho emthethweni.
Lo umnumzana Promise Mkhwananzi okucelele CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU-PF.
Akula lutho solungelele eparlamente kwakathesi, so nxa sikukhuluma kunjalo sikhuluma lokwana okuta ngesingezi yi-ESA. Manje ukukhuluma isinyeyo kuba nzima, ufuna into le imelelwe nxa isifikile lapho kumele ifike khona bese sikhuluma kuhle, kwenza ukuthi singaphici amazwi kumbe siphice imbono ngenkulumo zabanye abantu, ngoba anti phela le it's a democracy. Idemokrasi isho khonoko phela ulona abanye bazabona ngenye indlela, abanye bebone ngenye indlela. Oqabekileyo ukuthi ona nxa sibona ngendlela zolezi ezijiyeneyo masingalwi, asivumele into omunye layo uyafaka umbono wakhe, omunye afaka wakhe umbono. Umbono ozancinta eminye imbono yiwo umbono ozathi carry the day ngosuku lwangkona lonalolu. So mina kangiboni ukuthi kona kule sizathu sokwethuka kumbe sokuphanika ngesingizi imizamo le yenziwa ngabanye bethu abafuna ukushova konokwana. Ubone laba abanye sebenze besethuka, ngize ngabona le video abanye bengani basebengene ezitridini besibetshaya itoyitoy. Idale lephalamende livaliwe into abuye ephalamende kathi pho-ke wini osewusethusa igundwane umango yena engekho lokuba khona endlini.
Ye, kodwa siyabona phela anisakwazi lo golide laye ulesifiso sokuthi ngelinye ilanga abe ngumongameli, kanti yindaba abantu beloko zithi hayi nangakangene kangene ugolide ezihlalele nje.
Ye, isifiso vele akula muntu ongenasifiso sokuthi kwelinye ilanga laye alibuseleli nxa engumuntu ovele ele-ambition yona le. Nami ngithemba ngilayo le ambition ukuthi ngelinye lamalanga ngizaba ngomunye wokuqala ovela ngapha esihlubilini esamandebeleni ukuthi ngilibuse ngendlela efaneleyo, njengoba namba abasikhokelayo abasandulelayo kwabunkomo abasalibusayo. Kodwa-ke yonke into ihamba ngento lyane esithi i-majority rule. Nxa abantu bengathi hayi thina sikhetha lokho, wena uyabe usungubani oza kuphikisa? Thina kwidemokrasi yethu sikholelwa ukuthi nxa uphakathi kwidemokrasi noma into ubungayifuni, kodwa abanye bakho abaningi nxa bengathi hayi yikho lokho okuyikho khona, lawe somele ugoqe umsila uhambe ngasona leso zinga ngoba yikho okufunwe ngabantu abaningi, not necessarily ukuthi yena lawe uyabunjani yabo kufundile. So into zonke zile sikhathi uNkulunkulu uyakuhlela lokwana amakhosi afakwa nguye futhi.
Yes, ngathi ungabuya ephalamende konoko wena uza kubamba njani?
Hayi, lokwana-ke andaboni sokuphakathi kwami nomlimi wami akuse yinto engavele ngihle ngithi bhadla lapha ebandleni. Okusala nje ukuthi wena njengoba ngithilo kuvumalekile idemokrasi yavuma
Lo mnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla lezano PF obixoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Okhokhela ibutho le-Israel uHezi Halevi uthi uzasuka esikhundleni sakhe ngoba wekethisa ezomvikela okwenza ukuba ilizwe leli lihlaselwe iHamas ngomfufu ngomnyaka ka-2023. Amapholisa kwele South Africa adinga ngabomvu otshekesha omkhulu owaziwa ngokuthi nguTiger okubikwa ukuba nguye owayevimbe ukuthi abanye bakhe bengaphumi emgodini eStilfontein esabelweni se-North West okwafela khona abedlula amachumi ayisikhombisa. Namhla sixoxa labalimi endaweni ezitshiyeneyo abakhala ngokuthi izulu selilinengi okokuthi lingadala umonakalo emasimini. Loba kunjalo bathakazelela ukuba ukunakwalo kungenza izifuyo zingabulawa yindlala lonyaka. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomlimi weMangwe umnumzana Trimon Pofu.
Izulu liyana kakhulu okwakathesi ilanxa nje kwayenza ukuthi labuya late but abantu balima izilimo sezesinye sezikhulakhulile mbijana. Yeso izulu kuna liyana singakwazi ukuthi okwenzakalayo lizabe lizathatha isikhathi eside likhona yini okungenza ukuthi izilimo ezikhona zizikwanisa ukuthi zifinyele ukuthini ziyakhula eziproduce ukuthi sezingadliwa. So ikhula pho esikhangelele khona singazikhonti lizahamba njani, but okwakathesi hhayi lona izulu liyana sibili. Okunye sikukhangelayo kumbe sikukhangeleyo kumbe singani siyakwesabela yikuthi amadamu la ikakhulu amancane asegcwele. Isimo esinjalo singabanga ukuthi amadamu la aduke ngoba nanzela ukuthi amaningi angikhona amanye ayeke abeduke esikhathini semuva esidlulile. So okungenzakala kathesi ukuthi sesabela ukuthi engaduka futhi ebeselahla amanzi sibe sesiyabheka nalo duko olufana naye futhi ngesikhathi esizayo ikakhulu ma sikhangelisane lesimo sezifuyo.
Yes, ngathi-ke khonapha ezifuyweni zinjani, lokho zisifa yini kumbe sokungcono?
Hayi, izifuyo kwakathesi sezihlambulukile. Ilanxa nje abantu abaningi bethu abaningi batholakale bevele sebengasila ngoba abanye buthola befelwe yi-8 abanye 4 abanye ngathi ngaka abanye 10 abanye phose izibaza phose zavalwa, but hayi lezi ezasalayo okwakathesi sesimeni sokuthi hayi zona sezihlambulukile sezizifuyo sokuthi hayi sezingasebenziseka sibili sezivukeka okwakathesi.
Emadlelweni khona kunjani?
Emadlelweni hawu tshani sobukhona khona okwesilukeni loku engikugqugquzela ukuthi ngiyesabela ukuthi nxa izulu liyahamba ngoba kakhulu utshani buyafuza ukuthi nxa bube khona kanje. So izulu liyale loku elisiba bukhona kuze bufike esikhathini sokuthi buyavuthwa utshani kumele ukuthi labo buvuthwe ukwenzela ukuthi ngesikhathi nxa izulu lingasekho mbese kufika isikhathi sokuthi buyawoma. Kungenzakala ukuthi nxa ilanga selitshisa laphana bube butshani obuzivuthukela bodwa lula nje ngoba nxa utshani bungazange buvuthwe kungafika isikhathi sokuthi ilanga selitshisa laphana izinto ngazihamba nje even zibuthintalazane lezizikudlayo obuningi bakhona uthola ukuthi buyabuvuthuka nje kabusabutshani lona obukhona obuqinileyo okuthi lanxa bungabe sobuwomile kodwa buyala lokho bukhona buyabe buvuthukile ngesimo sokuthi abutholanga izulu elineleyo bavuka.
Ye, kodwa mabelekela isimo sinjani?
Amabele isimo sawokwakathesi kwezindawo aseseright, but kwezindawo lezizwa masinyamazi eziyimsenya ebesengana sesiba lobubomvu nje lanxa kade ngingakhuli kakhulu ebesengana sesiba lobubomvu ngaphansi okuyiko kungani ukuthi sicabange ukuthi engxenye kungaba yingozi nxa lingabe liqhubekelana kakhulu okwakathesi, but ebengingawonakali kangako uma ngiwakhanyela kahle.
Ye, tshela abantu ukuthi ungaphi khonapho Mpofu.
Okwakathesi ngikhuluma ngisesigabeni semthunduluka lapho engiyakhe khona.
Lo ngumnumzana Trimon Pofu umlimi weMangwe esabelweni seMathebeleland South obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lomlimi ohlala eCholocho umnumzana Jeffrey Chuma.
Izulu kulezi nsuku liyana sibili yala lapho nje okwakusiwa nje lokuyizikhukhula khona esisaphinda sahlanyela futhi kodwa hayi lonyaka sithemba kuzaba lesivuno esingono noma nje kulokwesabela nje ukuthi ugwaye maybe engadubuka ngoba uvele usegelezeka kakhulu kodwa hayi siyakubongela sibile esikwenziwe ngumlimo ngoba hayi izwilo sibili liyana lokho vele lingakami lokho liqale ziku 24 December la manje lokho lisina nje liseqisa nje amalanga hayi lokho siyakubongela sibona ukuthi asizaphepha endlaleni lonyaka ngoba indlala yezulu ingcono kwale sifuyo ziyathola ukuphila
ye baba Juma Ncwasa ngela inkomo amadonki lokunye kume njani khona ngapho
angathi okwezifuyo sibili siyakubongela ngoba lokungodonki okwasuhamba sokuxebula ingqoza kulezi nsuku hayi loqetha usibili uhlumile le nkomo zasezisifa hayi kuthe ngokuna kwezulu izaphepha sibili hayi okwezifuyo siboni inkosi isiphathisile ngoba hayi izulu nje hayi line kuhle sibili kodwa uhluphe sabalalo hey abafuyileyo bayahleka ukubamba izifuyo ngoba emasimini lapha angikwazi ukuthi kungenziwa plani bani besikhalela nje ubukhokheli ukuthi kabutshele abanye amakhokheli ngamalayini ukuthi akubanjwe izifuyo ngoba indlala esiphume kuyo bakithi ibe nzima isicelo sile sesikhulu ukuthi ma bengezwa ababamba izifuyo ngikhuluma nje lapha ejimila kuwadi 6 under uChief Mathupula ngiphinde futhi ngithi bakithi abakhokheli bethu kabaqongosele ukubanjwa kwezifuyo ngoba indlala esiphume kuyo ibinzima kakhulu.
Lo ngumnumzana Jeffrey Chuma umlimi obexoxa lo Gifts Dube we Studio 7 esejimila eCholocho. Yebo ke kudaba olulandelayo abasakhulayo elizweni jikelele abangamantombazana ikakhulu abemaphandleni baqhubeka bebhekane lobunzima obugoqela ukukhulelwa bebancane okubangela ukuthi kube nzima ukuba baphatheke ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kudingisisa okwenziwa ngabenhlanganiso yePlan International okuveza ukuba amankazana afika isilinganiso esingamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 26% emaphandleni yiwo kuphela anelisa ukuphumelela kumhloliso ye-ordinary level. Inhlanganiso le iveza ukuba abaphansi kwechumi ekhulwini 8% yibo abaphumelela ukuya emakolishini awemfundo ephezulu. Ingcishi kundaba zamankazana zithi kunzima kakhulu ukuba abantwana abatholakala bekhulelwe baphumelele ukuya phambili ngesikolo nxa kuqhathaniswa nabafana bona abaqhubeka ngemfundo lanxa kuyibo abone amantombazana. Eyinye yalezi ngcishi esebenza nenhlanganiso ye-Center for Girl Child Protection unkosikazi Nompilo Mlotshwa uthi abantwana abazithwalayo bayehluleka ukuqeda isikolo okwenza bengaphatheki kumnotho wakulezi nsuku.
Ama-child marriages lama-early pregnancies azitshontshela ithalente emankazaneni. Lokhu sikubona ngokwekela ukuya esikolo, they are forced to drop out of school, njalo-ke imfundo yabo ibisisiba limited.
Amazwi kaMlotshwa asekelwe ngunkosazana Pauline Chere, ingcitshi esebenza nenhlanganiso ye-Young Women Arise osakhulayo.
Udaba lokwendiswa kwabantwana olwazakala kakhulu kuthiwa yi-child marriages luvame kakhulu emakhaya kwele Zimbabwe njalo akusinto ethokozisayo.
Unkosikazi Priska Piri ongumbalisi eHarare uthi kuqakathekile ukuthi kube lemfundiso eqinileyo ngokubaluleka kwesikolo kubantwana abangamankazana.
Abanye bafuna ukuba lezindlu, abanye bafuna ukuba lenkomo ezinye zabo, kodwa bagcina bengasenelisi ngoba sebengomama bemizi sebelabantwana okumele babagcine.
Osakhulayo owafunda isikolo seSomalala eJombe unkosazana Tablet Sibindi uthi iningi labantu akhula nabo lehluleka kuqeda ngenxa yokuzithwala.
Ukuzithwala kwamantombazana amancane asesikolo asafunda kubaphambanisa ekutheni kumele achiye izifundo zakhe ngoba abangasakwanisi ukuqhubekela phambili eselisisu.
Utalent Manala odabuka eFlabusi uthi ngenxa yokusabalala kwabotsheketsha abantwana abangamankazana sebezithola besebunzimeni bokuyengeka behluleke ukuqeda isikolo. Isiphathamandla sikahulumende ukugatsha lowesifazana unkosikazi Petronella Chisa uthi uhulumende uzama ngendlela zonke ukuba abantwana abangamankazana baphumelele. Ukumpumela imihloliso ethu lelugatsha lweZimbabwe School Examination Council ZIMSEC kulabantwana abangamankazana abalutshwane okwedlula abangabafana abenelise ukuphumelela kumhloliso elotshwe nyakenye. Ingcitshi zithi abantwana abazithwalayo kumele baphiwe amathuba okuqhubeka ngesikolo loba nje lokhu kusiba nzima ngenxa yamasiko lempilo kaZulu kuleli. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
Abanini bamabhizimusi asathuthukayo bakhala ngokuthi bathola inzuzo ephansi kulandela umkhankaso kahulumende wokubona ukuthi imithelo iyabhadalwa njalo akuthengiswa impahla ezingena elizweni ngokungekho emthethweni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele lomnumzana Dumisani Ncube, umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa abamabhizimusi asathuthukayo, ASME's Advisory Council, yena ochathisa ngokungenziwa ngabamabhizimusi ukuthi beqhube kuhle umsebenzi wabo.
Abantu kumele ukuthi sifunde ukuthi comply nemithetho ekhona. It's unfortunate ukuthi kwesinye isikhathi siyayisabela izinto khatshana singakwazi ukuthi izinto ziyenzakala njalo ziphothe. So sikhuluma nje encouraging ama-promoters ukuthi athi register their business. Lokhu kuzanethisa ukuthi nabo siba lamasenta lezinye izinto zikahulumende nabo babe yi-part of the system and also that contribute what they make as profit to uhulumende. Ngabe ngenzanga i-profit sokusithi ukuthi abaphathalile. Nxa sikhuluma nge-domestic tax, wonke umuntu uyabhadala from the profit eyenzileyo. But nxa sikhuluma ngokuthi si-importa impahla njengalezi ezivela kwamanye amazwe, lezi kumele ibhadale i-customs duty use. Lapho futhi kuyancedisa ngoba nxa usirejistile kuba lokho esingama-tarifu, kukhona okunye esithi ngama-exemption nxa usirejistile. Ukuthi uzabona ukuthi ama-organizations anjengabo-CZI nabo-ZNCC, kuma-members abo, kwesinye isikhathi uyodiscover ukuthi i-duty ayibhadalayo kwezinye izinto encane or ezinye izinto bathola ama-tax benefits ngenxa yokuthi barejistile vele lezimra asezelikufike kusystem. But nxa ungazange urejiste i-informal trader sokusitha ukuthi konkona sebekuchaja i-plajuti engachaja umuntu oya kwi-business lo muntu ozilethela iy'mpahla zakhe ezokuthi esingathi i-home consumption. I-domestic tax ibhadala i-profit le oyitholileyo. So kwezinye indlela kule mide yokuthi kugcine i-proper record ukuthi urekhode izinto zakho ama-expenses nxa ugada le-rent ubhadale ngento emali engako. Le imali ngisebenzile ukugada, le ngisebenzile ukudla, le ngisebenzile ukubhadala izisebenzisi kube recorded. Kuwukuthi nxa usuyenza i-profit nje sikhuphe zonke izinto lezi futhi ngama-expenses ubusubhadala i-tax from your profit. So akukho ukuguma ngenxa yokuthi awuthengisanga kumele ubhadale umthelo.
Nxa lapho libamela uhulumende likhweza izikhalazo zabo kuyalungiseka yini?
Ye, siyalisa sibili ngoba kubona okunye sithi ukuthi wonke ama-taxes alethiweyo especially kwi-budget le edlulileyo amanye ayo not favorable SMEs but lesisima. Yasikele sisima sileke sileke sizame ukuthi sikhonsayo sizame ukuhambisa iy'khalazo zayo. Like umuntu oyi-informal trader asoze akwanisa ukuthenga esitong khona njengoba bayenzisa i-fiscalization ngaphezu. Imishina esebenza ku-fiscalization awusoze ukuthi okay mile laphana kumbe ukuthi uyememile laphana ukuthi ukuthi nevemba kumbe le-informal trader efuna ukuthi layo yenza i-business efana nayo uwafake under one bracket. Lokhu kuyabe kungekho clear. So wasele ngithi khona one of the requests which is CNTY ukuthi hayi sicele ukuthi kuba ninje i-tax rating. Ezinye indlela sibanike i-tax holiday ukuthi hayi encourage them and give them ama-incentives ukuthi kube nesizathu sokuthi abantu labo bakwanise ukuthi ba-register uhulumende ngoba uyabe ukhombisa phela ungakhombisa inkazana yekhanga ngezinto zonke okumele ukuthi khona i-town ngayo ayikhona ukuthi kuthathe ihlobo igama.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Ncube, umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa abamabhizimusi asathuthukayo e-SMEs Advisory Council. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhuluma ngokugcotshwa kamnumzana Donald Trump. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.